Yekuba lula endabeni yeZimbabwe ukuthi uqhubeke umuntu owayezele khona kungaze kwaba kulokhu kuqaliswa kungena umuntu omutsha ozazama ukuthi azwisise ukuthi kuhamba njani kuphela iminyaka emithathu athe sithi uyabona ukuthi angasebenza njani ancedise njani eZimbabwe abesephumile. Kuyasincedisa kakhulu ukuthi kuqhubeke ubaba uZuma esesikhundleni sakhe kwi-ANC ngoba kusho futhi ukuthi nguye ozaqhubeka engupresident weSouth Africa. Nxa kungabe siyabe silokhu silokuqokozela eZimbabwe kuzabe kulokhu ekhona upresident weSouth Africa ukuncedisana labantu beZimbabwe.
Sikhangele wona umbuso we-ANC, sibone ubaba uMotlanthe ephikisana loZuma lanxa enqotshiwe. Kambe kuyini ikakhulu esingakufunda thina eZimbabwe sikhangele ukuthi amanye amabandla ikakhulu eleZANU-PF umgabe kuthiwa vele kancintiswa?
Kuyinto ngibe lesifiso lomkhuleko ukuthi lapha khona uPresident uMgabe labantu beZimbabwe bonke sengathi babangaba nethelevishini babuke idemokhrasi isebenza, umbuso wabantu, ukukhululeka kwabantu kusebenza. Kufundwa okuningi nxa umuntu weZimbabwe ukhangele i-ANC isibe eminyaka engu-100 lokhu iguqula ababusi, ikhiphe lo, ifake lo, ayidiliki lokhu ikhona. Idemokhrasi kayidilizi iphathi, iyayiqinisa. Idemokhrasi kayibulali bantu, iyabakha. Yikho esikubonile kwelase-South Africa esifisa ukuthi ube baya kufunda abantu beZimbabwe, ikakhulu iqembu leZANU-PF. Bantu fundane, nansi i-liberation movement eyinye isenza idemokhrasi yiyo eyafelwa ngabantu, iyalilwa ngabantu.
Umgcinisihlalo weZANU-PF uMnumzana Khaya Moyo ukhulumile laye emhlanganweni we-ANC lo wathi kulobudlelwano obukhulu phakathi kwe-ANC leZANU-PF, uthini ngalokho?
Ukhuluma ngobudlelwane into engelamsebenzi leyo. Into eqhakathekileyo ukuthi iZANU-PF iyefana yini le-ANC ngokokusebenza. ANC igcwele ngedemokhrasi, iZANU-PF emthile zero. ANC iyaguqula amakhosi abusayo kuyo, iZANU-PF ayikwenzi lokho. I-ANC kayibulali muntu, iyahlonipha amalungelo eSouth Africa, iyahlonipha isisekelo sombuso. Ukubonile nje i-constitutional court yeSouth Africa isithi hayi, abanye abathize abavotele Free State abafanelanga babe khona ngale emhlanganweni, baphatheke emhlanganweni. Iyakuhlonipha i-ANC, iphila ngaphansi komthetho, iphila ngaphansi kwentando yabantu. iZANU-PF kayiphili kanjalo, kayiphili ngemthetho, kayiphili phila ngokwethusela, phila ngokutshaya, phila ngakho konke okubi esikwaziyo. Ngakho-ke bengicabanga ukuthi uzaqhathanisa iZANU-PF le-ANC ngokunjalo, hhayi nje akhulume ngobuhlobo, into engelamsebenzi.